okuphumileyo okusobala ukuthi izisebenza kahulumeni zizwe ezikhubezeke kakhulu azange zichelese kathi-ke nje zibone ukuthi ngapha-ke bachaywe ngenqindi nasezansi kwenkaba okuyinto engasinto equmbaqumbayo kodwa into ethunulayo kakhulu bakuthethe bakulahla phansi-ke okubekiweyo ngumnumzana owezemali ukuthi lokhu kakusebenzi akusukumisi lutho kakuncedi muntu ngaleyo ndlela-ke izisebenzi zikahulumende zitshole ukuthi zithethisiwe zeyiswa azaze zenziwa lutho ngunongqongqoshe wezimali ngakho-ke asebekuthethe ukuthi-ke bona baza kuthi baqhubekele phambili ngokuyakhulumisana lo mongameli bedinga ukuthi angenele ngesiphangepange kulolu daba kathi-ke njalo bahluzile ukuthi baza kuthi bayedemonstrata ngasephalamende bazame ukutshengisela uhlola kwabo izenzo ezenzakeleyo
libona ngazani-ke khonokhu-ke ukutshengisela ezitaladini kuzaphumelela yini
kufanele uphumelele ngoba sikhangelele ukuthi ikomithi yethu eqoqa ngezabantu ifanele ukuthi iqoqe abantu kusasa iqalise kusasa ukubaqoqa sibone ukuthi bayeza kulowo mkhosi baphathisane labakhokheli babo ukuthi kuye phambili kwalokho
lingaze likwenze lokhu Ndlovu pho-ke imali izavela ngaphi
esikukhangeleyo gifti ukuthi uhulumende angasikala mali yebo atsho njalo kodwa esikunanzelelayo ukuthi nxa kukhona akufisayo imali iyatholakala nxa abaphalamende befuna ukuthi ezinye izinto zezahambe imali iyatholakala sikhangelele ukuthi bayidingisise bayihlole esikukhangelayo thina yukuthi hambe bahambe balungisise yini kwezinye iy'kanuko zabo basincedise kutholeleyo mali
ingaswelakala-ke imali leyi Ndlovu kuyathiwani
angingake ngisho ukuthi umfula sizawuchapha njani singakawutholi engikukhangelayo ukuthi mhlawumbe nxa sesifikile emfuleni sizaphesa siwuchaphe ba